sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Ngolesihlanu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna ukuthi siphakamise indaba yokukhulumisana kwamaZimbabweans ngoba siyabona ukuthi kule zinto eziningi ezingahambi kahle emphakathini.
Abasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga nomnumzana Kembo Mahati babikwa bengezwa kuhle emzimbeni okubangele ukuthi besiwe phandle kwelizwe.
Akhangele umkhuhlane ehlele ngekhaya kufakwe omunye oqinileyo omenza umsebenzi ngoba siphakathi nje elizwe siphakathi kobunzima ukuthi sizubhelele umnotho wethu. Ikhoke kuyalo funa ukuthi abantu abasikhokhelayo kube ngabantu abaqinileyo lasemzimbeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka namhla elizweni elubhekise e-Addis Ababa emhlanganweni we-32nd Ordinary Session of the Assembly of the African Union ngesonto langoMvulo. Ubesethumele iziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela umnumzana Chris Mthwangwa nomnumzana Parents Shiri ukuthi ziyekhuluma lenkokheli yamazwe ambala kuzwekazi le-Afrika ngokwenzakala eZimbabwe phambilini kwalomhlangano. Ugibbs Dube we-Studio 7 uxoxa ngalolu daba lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
Ekukhulumeni kwabantu kuvamile ukubana abantu nxa besitsho kube lomutho wokuthi ngesiNgisi we are two sides of the coin. Ungakhangelisisa into eyivalela phakathi kweZimbabwe ibuhlungu ngendlela eyodwa bekuloku kutshengiswa iside le-coin eyodwa. Eyinye inside ingatshengiswa. So ukuphumisa kukamongameli laba bantu bephuma besiyale labo bebesiyatshengisa omunye umhlubulo endala imali le ukuthi umi kanjani. Ungakhangela lapho kwaqala khona ukuthi mhlawumbe uhulumende azaphrese i-panic button sokuvulewe ipholisa lisemsebenzini sokubhonge i-police station izimoto zamapholisa sezithisiwe. Akula muntu obengahlala agoqile ngilandi, hayi ekela sizihlale zizabona ababayaphelela khona. Kwasekungena-ke kwabona bona nabantu abangena bacina besebenzisa udlame olukhulu kakhulu olungamela ngabe lasetshenziswa. So konke lokhu kumele kuchasiswe ngoba akukhulunywa phela. Angikaze ngizizini iskayi ikhuluma ngomphelisa lo wafayo. Angikaze ngibona amapikitha amalokozeni ama-police stations abhombayo amapholisa egidikiswa echala. Akuphumi kokuvelekwa uphuma nje ngapha kuphela
nga. Kodwa-ke kulabanye phela abantu abathi khonokho okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwenzela ukuthi ahambe avimbe phela ekwenza ukuthi iqiniso eliningi lingaphumi.
Mina angiboni ukuthi yinto yokuvimba uli kungaphumi lito njengoba ngisitsho yinto eyokuthi bona imihlubulo yonke kayifake esobala egqekeni ngoba ngisho yabona abantu abaphandle labana bona bavukele omabona kude laba o-TV abezwa okunye okwenzakalayo phakathi la. So umabona kade laba ababukelayo ngale bavukela i-one sided story, umhlubulo owodwa lo engikhuluma ngawo. Lo munye awaziwa muntu, wabonwa muntu, nxa laba bengasazikhulumelanga kuthi awusezwakale umuntu. Ngeyikho ubona esengibone kusalobisa yengilako ukukhulumela kolokwa.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee yabandla lezano PF obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Clement Moyo olwela ilungelo loluntu.
Amayevu yakho athunywa kwamanye amazwe amumetha amanga wodwa zwi, akula qiniso abalithwele bazama ukudistorta kuphela yonke into eyenzakalayo benze ngazani kuthiwa laba abantu ababedemonstrata yibabarongo kodwa bona beyibo abathuma izigani zabo zale pha abantu. So lapha kuvele ngakula nto efuna ukulungisiswa njengoba nakho e-Afrika yonke kuvele kubusa bona laba abantu abanembuzo wobuzwana nxa ngasi bakhangela sibisibili sibahlolisisa kule mibuzo ukuthi bangena njani baza kuvuma konke lokhu ngoba i-ANC layo ibisingeni sivele isingeni legapheni lakhona sebevuma ukuthi khona no abantu laba yibo ababerongo, yibo ababehamba besona, ye abantu ababesona izikliwe zagqoka ama-uniform ujwele impopho. Iamali yamapholisa ingathi qine kangakana kube lo muntu ongena khona atshontshe impopho eyamapholisa. Abantu ababeplantile labo kwenzela ukuthi kudistroye uhlonzi lwe-demonstration. Yes, abantu batshontshe ezitolo bagqekeza batshontshe. Kodwa lokho kokubulala abantu abantu baba abasebe bafaka khona phana sebesithi izikliwe ayisikho.
Ye, kodwa ubona zani ke inkokheli yamazwe lawo athiyeneyo iza kuthini ngakhona oku eza kutshelwa?
Laba abavele ngabalancedo kabazi babe lo ncedo asiqaphele ukuthi ngikhona bengaba lo ncedo namhla baza kuvuma kuphela khona ukuba kuvume. Bavele ngabalancedo akungamangalisa nxa ngabe bengabuzi sisa ukuthi kanti uhamba njani badingisisa iqiniso kodwa ngabakazi bakwenze phela bazavumelana lo mnanga.
Kuyabe kusijoni khonokho
kutho ukuthi vele Afrika ilungelo lomuntu kaliprotektwa kalivikelekanga. Kanti ngithi uyabona nje kule mchithichithi yonke le yenzakalayo isediki khona khona ukwayizwa ikhuluma lutho bathule bathe zwi. I-AU yona ike yakhuluma ayikhulumanga lutho bazithulele bakhangele ngabe zinhlanganiso eziqinileyo ngabe sebethumela abantu bazadingisisa ukuthi kathi kwenzakalani kumbe babiza umhlangano wokuthi bazwisise ukuthi abalandaba. E-Afrika umuntu ukubulawa kwakhe akumangalisi, kumangalisa nxa kuyisigebenga, upolitics kakumangalisi.
Lo ngumnumzana Clement Moyo olwela ilungelo loluntu ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo abasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohati babikwa bengezwa kuhle emzimbeni okubangele ukuthi basiwe phandle kwelizwe ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukuya emhlanganweni kwele Ethiopia. Umnumzana Chiwenga oke kwathiwa obeselatshwa kwele South Africa okwabangela ukutshengisela kwabantu ukuthi asuke kuleso sibhedlela ubonakala emsakazweni we-ZBC esithi ngamanga ukuthi uyagula njalo uqinisaka kodwa umfanekiso obutshengisa umuntu ogulayo osenciphe umzimba. Iphephandaba lobulembo be-internet eleZim Live lithi umnumzana Chiwenga uphaphe ngendizamtshina wagijinyiselwa kwele India ukuya kwelatshwa. Ubikwa egula amanxeba embi enkululeko lanxa kuke kwaphuma imbiko ethi wafakelwa itshefu phambilini kokususwa esikhundleni okwenziwa umnumzana Robert Mugabe. Omele abe nguye ozaphatha isikhundla sikamongameli ngumnumzana Mohati yena okuthiwa ugijinyiselwe kwele-South Africa ukuya kwelatshwa umkhuhlane ongaziwayo. Umnumzana Mohati ubikwa elakho ukuphenduka elizweni lamhla umongameli Mnangagwa engakasuki. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandle weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ngqabutho Mabhena njalo ongumkhokheli webandla leZimbabwe Communist Party.
Okokuqala thina singamakomanisi siyazwelana nomuntu nxa kuyukuthi kaphilanga empilweni kuyukuthi uyagula kumele aye kuma-doctors kumbe aye esibhedlela. Sithemba ukuthi labo abagulayo ukuthi abayagula bazolulama. Kodwa le kumele ukuthi nxa umuntu engumholi egula sesifikile isikhathi sokuthi kuyocatshangwe ngokuthi umuntu nxa egula athiwe ithuba lokuthi ahambe ayedinga uncedo. ukuthi elatshwe ake ayehle esikhundleni kumbe singathi thina ngikuthi athi ele retirement ukwenzela ukuthi ngoba impilo yomuntu iqakathekile akhangele umkhuhlane ehleli ngekhaya kufakwe omunye oqinileyo ongenza umsebenzi ngoba siphakathi njengelizwe siphakathi kobunzima ukuthi sivuselele umnotho wethu. Yikho-ke kuyabe ufuna ukuthi abantu abasikhokhelayo kube ngabantu abaqinileyo lasemzimbeni ngoba kumele umuntu asebenze kadela ukuthi sivuse umnotho. Yikho-ke labo siyabazwela abagulayo sithi abaphiwe isikhathi sokuthi bake bahlale ngekhaya bathathe i-retirement bazame ukuthi bakhangele umkhuhlane bekuthi sikwazi ukuthi sibancedise nxa ukuthi bakukhona lapho fesi bancediswe khona. Kodwa sibona ukuthi akungeke kuvume ukuthi umuntu nxa evele egula asale sesiba kuye oba ngu-acting president, kuyabe kungahambi kuhle lokho.
Khona nxa sikhangela imbali yeZimbabwe siyabona ukubana inkokheli egulayo isesihlalweni vele kakazasuke umuntu uyagula aze afele esihlalweni. Kungakutshengisani lo?
Lokho kutshengisa ukuthi asikathuthuki esikuye kulokho okuthiwa i-democracy ukuthi sivume ukuthi umuntu indima yakhe useyidlalile ukuthi anike abanye ithuba labo basebenzi. Angithi vele njengoba thina sisebenza kakhulu abasebenzi xa umuntu engafika iminyaka ethile ikakhulu engafika iminyaka engu-65 uyathatha umhlalaphansi ahamba ayehlala ngekhaya abekhangela abazukulu abeya kumadokotela nxa kuyukuthi kaphilanga kuhle emzimbeni. Hhayi ukuthi umuntu afuna ukuthi asuke esitulweni esihanjiswa emangcwabeni yinto thina esingavumelani layo. Sithi umuntu nxa isikhathi sakhe sesifikile mhlawumbe ukuthi uhlutshwa ngumzimba kumbe lokuthi iminyaka isihambile sabe sithi umuntu kahlehlele emuva kungene nabo abasaqinile. Yikho phela ubukhokheli kuyinto ekintshwa nayo ufana leyokuthi abantu nxa begijimela relay ukuthi usigodo se-relay uyasinika omunye omunye laye aqhubeke. Silokhu sizama ukwakha ilizwe lethu ukuthi sithuthukeke zomnotho. Kodwa-ke ukuthi kusale ama-acting president abantu okungelaqiniseka ukuthi bazobevele bekhona emsebenzini kumbe bazobelele ngekhaya ukuthi bayagula, sibona ngani ilizwe lethu lifisa or lifuna ukuthi likhokhelwe nabantu abasaqinile emzimbeni.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, incwethi ecubungula ezombusazwe ongumkhokheli njalo webandla leZimbabwe Communist Party, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ese-South Africa.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umsakazo weZBC unquma umbuthano wayizolo lapho amabandla ezombusazwe achiyeneyo, inhlanganiso ezizimeleyo labezinkonzo abahlangane ndawonye bekhulekela ilizwe labo. Umsakazo lo uthi inkulumo zamanye amabandla ezombusazwe eState House kuthange, lapho umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nesentsha misangaphathekanga ukuwo lazo bezimqoka. Abadlali beqembu lenguqu ele-Highlanders abaphuma enkambeni yokulolonga ubuciko babo ngolwesibili eMathabeleland South bekhonona ngokungatholi uholo labo lenyanga kaZibandlela sebebuyele emsebenzini. Iphephandaba le-The Chronicle lithi abadlali laba bathi bebefuna ingxenye yemali yemidlalo yeChibuku Super Cup leKembo Mohati Charity Shield esizini edlulileyo. Bathi bebetshelwe ukuthi bazathola ama40% ekhulwini i-40% yaleyo mali. Inkokheli yeqembu le-Highlanders ibikwa isithi ngempela isalungisisa lolu daba abadlali sebebuyele emsebenzini. Ikhomishini kahulumende ePublic Service ithi ababalisi abakhalale umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo abasoze bethole imali yabo yonke. Kodwa inhlanganiso ezilela amalungelo ababalisi ezimthale ePTUZ zithi namhla lilanga lokuthi ababalisi betshengisele ngokupheleleyo ngokungayi ezikolo bonke. Ngesizwe abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp ngonombolo ezithi 011-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Hallo, hallo Studio 7, hallo, hallo there. Please guys, we are listening you clear and loud on the radio. Esifisa nje nathi ukuthi singene manje kakhulu ohlelweni lwenu lwe-Live Talk namhlanje. Sicela lisifonele. Seven linjani linjani? Ye. Hayi siyabezwa nje bakhuluma bezano bathi bayalungisa umnotho. Kodwa mboni ukuthi ulungiso siyakuphi lowo mnotho ngoba lokho kunjalo kuyafanana. Isinkwa sesisithenga imali edulayo kodwa kuthabekezelana umnanga. Umnanga kaphume, kaphume. Kungena abanye loba kungangena kungabe lo government eZimbabwe kube neprince kungcono umuntu. Ozobheka abantu sibheke umthwakazi khona ngapha kuya ku-right emandebeleni labo bebhekwe ngababo umbuya ntehanda I think ku-right.
Ngiyalibingelela abasakazi be-Studio 7 siliqhubekani phambili ngomsebenzi. Mina engikhuluma ngikhalaza moya ngise-21 ngiphendula impendulo yomunye umlaleli okhulume mayelana ngomhlangano akade wenzwe uPresident ethi ufuna ukukhuluma lama opposition party. Uchamisa bokungamele vele aye kiwo. Ngoba ikakhulu vele kufuneka yena. Laba abanye hayi vele kabala ncedo. Kufuneka uChamisa nguye okumele ukuthi ayinika umqondo ngalo uPresident ukuthi kungenziwani ngomkhono. Kodwa ngendlela yezileyo ngikubona mina kulilungelo lakhe ukuthi akwenze lokho ngoba kwathiwa yena udliwe kukhetho. So uma nxa kuthiwe udliwe kukhetho, udliwe kukhetho. Lindela enye ithemu yokuthi kuvote ubone ukuduzuzani bese kumele ayincedisa umuntu obusayo entweni yakhe. Hayi siyambongela uChamisa nxa engayanga kulolo hlupho ngoba sohlupho lwakhe luhlupho lobusayo. Ubusayo kumele azibonele ukuthi ilizwe lakhulumisa njani, usuka ngaphi uya ngaphi. Hayi ukuthi anxusa amanye amabandla ukuthi kahambe ayencinga la amazwe akhuphe izijezo zenotho wathi hayi kakungenelani lapho uChamisa lokho.
Ngivuka njani Studio 7, igama lami nginomeni Ngwenya. Into engifuna nje ukuthi ngiyikhulume into eyenzakale izolo. Umongameli weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa uyenze imistake enkulu kakhulu okubiza amaphathi okuvele angawakhi owazi ukuthi awabhadala imali. Then abesithi bazoyenza idialogu. How come umuntu onjengomongameli weZimbabwe ayenze idialogu whilst kulabantu ababulawa ngo-August, akula muntu wabothwayo, sokulabanye futhi abantu ababulawayo manje, akula muntu osebotshiwe, kodwa bhadenise ufuna nje ukuqhubeka ngomnotho welizwe. Ayi mina ngendlela engibona ngayo lo muntu akusomuntu orayithi ukuthi engabusa ifemili yeZimbabwe. Umuntu nje ongalunganga, uyambona nje into zenzayo. Namhlanje ukhuluma lokhu, kusasa akhulume lokhu. Umuntu onjani onjalo? Abantu bakunanzelela ukuthi kuna no umuntu akekho right vele akalaso nje futhi lesi zinga sokuthi khona engabusa nje ilizwe nje umuntu olahlekileyo embona nje igebenga nje siyana. Ngiyabonga Studio 7, into nje bengifundi ngiyikhulume naleyo into nje engiyibonela mizulu ukuthi kona umuntu uzabiza nje namadalogu whilithi kulabanye abantu abasatshaywa phandle ngamasosha nangamapolisa abantu bayahlukunyeza but ubiza amadalogu ngoba uyakwazi ukuthi amaphathi lawa wabize amadalogu ngamaphathi a-under yena. Azamuta disturbe nje i-MDC. Ngiyabonga i-MDC ukuthi iyalile ukungayi kuyadlala amatophi bese wayenza ekhaya siphethe isihlabathi ngamagabha singabantwana sithi silabomama yabona ochera abancane yinto nje enziwa umnangakho labantu bakhe labanye abangala ngqondo. I-government eZimbabwe isifile ayila plan ayila ndlela ukuthi vele ngayaphi imile nje yodwa nje abalamali
bayahlupheka uyabona nje ukuthi ama family eZimbabwe yoyo azathola nzima because ngoba yibo abaza ubuhlungu yanga ku government banemali ngiyabonga ka 67
labo ke ngabalaleli vestige 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp ngonombolo ezithi 0012024650318 ukuze sifunde khona pha emsakazweni. Lawe ungasithumela wakho umbiko usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe ubingelela abangani lezihlobo ukhumbule ukuziveta ngegama. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wenkampani ye-Amazon njalo eyisinothi uthi uBezos uthi iphephandaba le-National Inquirer lizama ukumethusela ngokuthi lizatshengisa imifanekiso yakhe eyimfihlo kwesifazana athandana laye engayekela ukubhadala imali okwazakala ngokuthi yi-blackmail ngesiNgisi. Indawo yokudingisisa ngezemithi yokwelapha eMelika e-National Institute of Health ithi isaqhuba uphenyo ngendlela yokubona ukuthi abasebenza kulendawo besebenzisa imali abayithole eChina bakuveza nalokho kumbe bathaphela eChina ngokungekho emthethweni abakutholayo ekudingisiseni kwabo. Isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika eGeorgia, umnumzana Persuadence Mpofu osichazisela ngempilo yakhe lapha eMelika.
Impilo yalapha emazweni ingcono kakhulu kuleyasekhaya, mina ngibona ingcono kakhulu ngoba lapha ule freedom, uyakwazi ukuexpress anything, uyakwazi ukukhuluma ngokungathuthiseki kwakho ngegovernment, akula muntu okwethiselayo ende ama opportunities maningi. Imisebenzi iyatholakala, akula ukuthi ufundile noma kawufundanga, umsebenzi uyawuthola kuphela. So ilizwe leli kuyaphileka, ezibhedlela odokotela bakhona, kuyelatshwa imithi khona, basebenzisa medical system way way advanced.
Uhlupho loliyana ke olokukhumbula emuva.
Njengalapha engikhona khona kubuhlungu kakhulu ngoba la engikhona khona akaze ngihlangane nje loyedwa obuye ekhaya. Into yakhona ibuhlungu labukhumbula ngesinye isikhathi ukufisa ukuthi ngabe usekhaya kodwa ubusucabanga ukuthi ungathi uye ekhaya uzakwenzani ilizwe lome kangaka. Kwesinye isikhathi unokubafonela, kwesinye isikhathi ukhulume labo ngama-WhatsApp, kwesinye isikhathi unokuthola ukuthi wenzele into zama-video call e-WhatsApp ukhulume labo ilanga liphuma lidele etshona.
Uthi lapho ohlala khona abakho abantu bekhaya, yiphi imihlobo eyandile?
Imihlobo eyandile lapho abantu abaningi esange ngababona abantu baseZambia. Ukhona owane nje engahlangana naye owase South Africa but ini abalapha iZambia leNigeria nanse savane Georgia abe Mexico bakhona baningi kodwa abe amakhiwa wona maningi kwedlula abantu abamnyama ngoba nxa sikhuluma ngeGeorgia sikhuluma ngeSouthern state of which okwake kwaba yiConfederate state so la uyakwazi impilo yakho isukube ngathi inokuntenga ntenga kancane mase sikhangela kwezokuthi umuntu umnyama noma umhlophe.
Uthe lapha kungcono emazweni ngoba kule nkululeko yokuthi umuntu engenza akufunayo. Kodwa ungathi imbiko leyi yokukhethana ngemhlobo imningi yini e-racism?
Imningi kodwa eSavana la engihlala khona, edorobheni laseSavana, ayikho mningi kangako. Kodwa ezigabeni ezithiyethiyene eziseduze lathi miningi imbiko yakhona ukuthi kodwa ayikho mibi kangako nje sekungabe kunjengokuthi mhlambe ungaya khona ezigabeni lezi eziseduze lasedolobheni laseSavana uyazibonela lawo nxa ufika ukuthi hayi kodwa la ngathi angisamukelanga kangako, angisamukelekanga kangako. Futhi ngomuntu uyakhangela uyabona nje abantu bakhona ngendlela ababe bekukhangela ngakhona ukuthi hayi ngathi laba abajabule ukuthi wena ube kibo ngoba phela mhlawumbe uyafika lapho uthole ukuthi uyi-1 bona bayi 60, 70, 300.
Abamnyama abavele bengabakhona phake ama-African American
bona iningi labo bakhona futhi baningi kodwa nje ukuthi abalapha abamnyama bona ba-right ukuthi nje manje hey ukuthi ngathi asitholani kahle mana sizwanani kuhle angazi ukuthi ngathi inkinga ingapi ngathi ngehluleka nje ku-adjusta kubo ngijwayele i-lifestyle yabo.
Kwezinye indawo siyasibona abantu abavele eZimbabwe bethengiselana ukudla abakwejwayeleyo. Manje khona ngapho udlani uyakufica okuhambelana lokwekhaya na?
Yebo, kuhambelana lokwasekhaya ngiyakufica ngoba isikhathi esiningi kule website okuthiwa yiafricanheart.com. So ngilokuthenga into ezifana labompuphu, labo masuphu, mhlambe lezi izinto nje ngiyabe ngizikhumbule zasekhaya. Okunye nokukwenza ukuthi mangiyabe ngiyile ekhaya ngoDisemba lodlulile, ngengaya ekhaya. Mangifika eSouth Africa ngiyathenga umpuphu, uthukela izinto engizidinga engikwazi ukuthi angeke ngizithole ngapha bese ngizifaka kupost office. Isikhathi eside ufana nenyanga ezintathu noma ezinhlanu. Kodwa ziyafika. Mina vele ngazalelwa koBulawayo, ngakhulela koBulawayo. Ekhaya mina ngivela eNyathi.
Lowa ke ngumnumzana Sweden Simpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Okwamanje ke sizwe umculo kamama kaNola Magabazi, balo Jay-Z Marabini ke lo Ntachi Mkhize bathi Boso. Yoboke umoyi usithembile mlotshwa ehamba lamagabazi uJay-Z Marabini lo Ntachi Mkhize behaya phela iBoso. Sithanda njalo ukubonga abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook. Siyakubonga Norman Ngwenya, lawe leSedi Moleya, lo Antilater leTeacher Bangu nabanye nje liqhubekela isixhasa. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka namhla elizweni elubhekise e-Addis Ababa e-Ethiopia emhlanganweni we-African Union. Abasekeli bakhe ke bobabili babikwa bephandle kwelizwe lapho abelatshwa khona. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.